sikubona sibili kuyukuthi amakhampani amaningi ayehluleka ukubhadala ama-salaries because of ukuba distress. So njengoba bengayenelisi ukubhadala ama-salaries, it will be difficult ukuthi baphinde babhadale ama-bonus.
Kwenziwa kuyini ukuthi ehlule kangaka amakhampani ukuthi abhadale imiholo yangkhona?
The main problem ekhona sibili, there's a serious liquidity crunch. Amakhampani amaningi kawasebenzi ngemfanela ngenxa yokuswelakala kwezimali.
Imali le iswelakala njani? Iswelakala emabhanga kumbe ngaphi, njengoba ukhanya ngazani kule facility yavulwayo e-40 million liyana ema-distressed companies, kambe lehlule kuyithola yini?
Ya, emabhanga akulula ukutholakala kwezimali ngenxa yokuthi imali esetshenziswayo phela ayisiyo mali yelizwe lakithi, imali yelinye ilizwe. As a result, i-reserve bank yakithi ngapha ayikenelisi ukuthi iprinte leyo mali, njalo ayisoziyenelisi ukuthi iprinte leyo mali esiyisebenzisayo. I-40 million leyi yama-distressed companies, kulokhu kuseselokuxoxa okukhona ngayo, ama-companies abakayifinyeleli imali yena le.
Boke ngama-bonuses lapha izisebenzi ziyophephelaphi?
Yikho kubuhlungu kakhulu ukuthi nxa bengasoze bawathole ama-bonus izisebenzi lezi, kuzaba nzima ukuthokozisa izimuli zabo ngabokhisimusi, ngoba hhayi ama-companies sibili kulobunzinyana obukhona ukuthi benelise ukuthi babhadale izisebenzi.
Kodwa-ke amakhampani angazani angconywana nxa isenza impahla iwaphi nxa ukhangele wena?
Kuyathiyana ngama-sectors. Uyabona i-manufacturing is heavily affected. Then la amanye ama-sectors angani ari bungcono mbijana nje, kodwa hhayi ayikhona kangako.